Abesifazana benhlangothi ezijiyeneyo zempilo babuthene bethakazelela International Women's Day emkhosini owenzelwe eHarare Gardens esigodlweni lapho abenhlanganiso zabesifazana ezehlukeneyo zibe zilendawo zokubukisa umsebenzi eziwenzayo. Isiphathamandla senhlanganiso yamagqwetha eYellow Society of Zimbabwe, unkosikazi Tedzai Gideon Mlambo, obekustanda sabo lapho abekade bebukisa khona, ulandisa kabanzi ngalokho.
Uqakathekile kithi eLaw Society ngoba amalungelo abomama kithi amalungelo aqakatheke kakhulu. Silapha sihlanganela abanye, yithe sabuya nomqondo wokuthi sibuthane. Sabuthana saba ngama-organization afana 16 ahlanganisela ama-organization atshiyeneyo ayenza ngokwabomama, ngoba sibona ukuthi amalungelo abomama aqakathekile lawo. Sisanomumango omkhulu wokuthi sihambe sisilwisane lento le ethiwa i-gender-based violence.
Wengeza ethi enye indikimba abangayo njengenhlanganiso ye-LSZ ngethi break the bias.
Sicho izinto esivele sizikholelwa kizo kusukela kudala, okuthi omama abalamandla, amandla ngabo baba kuphela, okuthi omama abalamalungelo. Siyala namhla sithi hayi, asisiyeneni le mqondo yakudala. So we are breaking the bias.
Unkosikazi Lindani Dube ophatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu uthi luqakathekile kakhulu lolu suku lokunanza imisebenzi yabesifazane lamantombazane.
Sibona lathi abantu ababafazi sisingabantu abaqakathekileyo kakhulu. Yikho lathi sifuna ukuthi silukhankasele lolu suku, ngoba umuntu ongumfazi sebonakala kungaze kube kusesikolo, lathi sesihambe ezikolo, kukanti-ke ngasemuva kwakungaqakathekisi umntwana oyinkazana. Wayephelela endleleni, kuthiwa imali isiphelile, kodwa umntwana ongumfana ingaswelakali. Noma kuma-elections kumele ukuthi nxa sikhetha abakhokheleli bethu kumele kukhangelwe ukuthi i-50-50 leyo iyaqakathekiswa yini.
Emazwini akhe afundwe ngunkosikazi Jennifer Mhlanga, umsekeli wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi emele unkosikazi Sithembiso Nyoni, utshele uZulu ukuba uhulumende uyakunanzelela ukuba abesifazane lamantombazana ikakhulu emaphandleni kuyibo ababhekane lobunzima ngokuguquka komkhathi, njengoba kuyibo abathembele kakhulu kokutholakala kumvelo. Osaphethe isikhundla sokuba ngummeli wenhlanganiso, uhulumende uthi umbimbitho yinyanga ayibeke eceleni ukuba kuqhutshwe inhlelo ezijiyeneyo ukunanza imisebenzi yabesifazane lamantombazane. Kungakho ethetheleli thuba ukuphawula ngokusemthethweni lolu suku oluqakathekisa abesifazane. Owalamhla umkhosi ungenwe ngabasekeli babaphathintambo bengatsha ezijiyeneyo, iziphathamandla engatsheni lezi abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ogoqela ezokholo, kanye laye uZulu yena obelibaziswa ngabeqembu lamapholisa lezomculo i-police band. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.